la amanga aluhlaza lawo ngamanga sibili into evele iqathekile ukuthi yaziwe nguZulu into ebesifuna ukuthi sibe siyigcinile ekhwapheni ngoba phela umuntu amelanga wembula amakhwapha izukuthi indaba eyiyo eyisiqokothela lapha iqokothela sendaba yikuthi abakutsho lokhu abagcona amanga wona lawa ikuthi kwaba lokhetho kuCongress last year ngo-April kabatholanga inhlanhla kabatholanga inhlanhla ukuthi baphumele ngakho ke ngithemba la kustudio labona imbiko befaka besithi khona bona baqilwa yinto esiletha lokhu ukwenzela ukuthi iprovinsi yethu ingasakhanyi iprovinsi ebukekayo right sembuya kundaba yona le eyiyo ekhona okwakuqala impuphu leyo umnumzana upresident Chamisa eyiletha koBulawayo azangathi ukuthi nge-MDC uzananzelela ukuthi abantu be-MDC yibaba kuphalela impuphu leyo ukuthi aluba inikwa abantu bama-structures so into esitsho thina as inkokheli zakoBulawayo ukuthi sabe sesehlukane njani lezanu PF nxa siyathatha ilokhuzeni impuphu sinika abantu be-MDC khona kuyisenzo esivamile esilokhuzeni esezanu PF esenzwa emakhaya ukuthi nxa befika emakhaya emaphandleni bandlulule bathi bona abe-MDC abatholi ukuthola bezana abanye abakuma-structures abakwazi ukuthi impuphu leyo yavela ngaphi njalo ngokuthi babekwazi ukuthi yavela ngaphi sebeqalisa indaba yokuthi babuze bathi bona baqamba amanga besithi bona kule mpuphu eyatshontshwayo besenzela ukuthi siveze ukuthi impuphu leyo yavela ngaphi angithi yabona ngoba i-information ye-donation kuvele kuyabe kuyi-security information nxa bekhona abathi imali yatshontshwa ungangcono bebiza i-audit lokhuzenini into ezingena ephathini izinto ezingena ephathini zingena through i-treasury national treasury ungezwa bona abephethe i-treasury e-national e-MDC obaku-David Coltart nabomama uTim Vios bengakhalazi ohle bekwazi ukuthi into yankhona iqondile so into engiyazi ngeqinisa yikuthi umnumzane uChamise ngeza ukuthi impuphu yanikwa abantu be-MDC kuphela angikhona ukuthi kuyabuya engabale le nhliziyo enhle ukuthi asinike enye impuphu impuphu le inikwe wonke umuntu osekhulile osengu isikhulile yindlela ebuye ngayo impuphu le.